Ingozi enkulu umongameli uTrump azayitshiya ehofisini yikuthi lanxa esephumile abantu bazasala bengasathembi indlela yokubusa, indlela yokubuswa, indlela yokwenza ngokuphathelene lemibuso esingathi thina yi-democracy lama-democratic institutions. Nxa ngabe abantu bevuka betshelwa ukuthi bangaluthembi ukhetho, bevuka betshelwa ukuthi ukhona ofuna ukudlelezela, kuyangena engqondweni zabo khona lokho, ikakhulu abalandeli bakhe. Kuza kwenza ukuthi ukhetho lokhetho kusuka kusiya phambili nxa uTrump sewaphume ehofisini lungathembakali, kuza kufa indlela eqakathekileyo. Umbuso wentando yabantu uphila ngokuthi uyathembakala. Engingathi mina, i-survival ye-democracy depends on the trust and confidence of the people in democratic institutions. Without that, akula ndlela yokuthi abantu i-democracy ingahlala ikhululekile izinze. Yikho lokhu Trump aku-undermine-ayo, aku-dilizayo. Yiyo ingozi azayitshiya eMelika. Izabe isifana lamanye amazwe nje omhlaba okuhlala kuphikiswana kuxokozela.
Amathuba akhe uTrump okunqoba kulolu khetho uwabona eminjani?
Amathuba akhe abonakala mancane, yebo kambe kuseselezinsuku kusiya phambili, kodwa nxa waqathanisa lalokho ayeyikho khona ngo-2016, hayi kabonakali emakhulu. Ulakho ke ngokunjalo ukuthi ehlulwe kulolu khetho, ithuba lokuthi anqobe lincane kakhulu.
Aka Biden ke.
Ithuba lika mnumzana uBiden lokuthi anqobe ukhetho loluluzayo likhulu kakhulu nxa uliqathanisa nje lasekuqaleni komnyaka, kumbe uqathanisa nyakenye nxa nje kwakukhangelwa ukuthi kambe ubani nxa engaphikisana loTrump kungahamba njani. Okwamanje amathuba akhe mahle, kodwa ke kusekhona izinsuku eziningi phambili ngokuba sikhuluma nge-6 weeks into enjengaleyo. Kunengi okungatshintsha okungenza abantu babalekele uBiden baye kuTrump. Kunengi okungatshintsha njalo okungenza ukuthi abantu akade bona labo abasekela uTrump bambalekele ngobuningi baye kuBiden. Yikho ukusebenza kwedemokhrasi lokho. Kodwa njengoba sizwile sike sakhuluma ngakho ukuthi kukhona olokhe khonona uTrump esithi ukhetho lingaluthembi, kusho khona ukuthi abanye abantu basengazihlalela, mhlawumbe ngabasekela uBiden bathi hayi sesinqobile, basukume ngobuningi abakaTrump ngosuku lokhetho agcine ngobile. Kanti kabakhe abanye sebengahlali uTrump bathi akunceda ukuvota njengalokhu uvele kuthiwa kurigiwe. So kule ngozi zona lezo, kodwa kuzabonakala ngokuya kwesikhathi.